Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisa wenhlanganiso yeSADC wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula elamasosha adabuka emazweni alowo mhlubulo.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa ikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka ukubuswa nendlela ehlonipha amalunga labantu abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bahlala kuyiphi indawo.
Sixoxa lasebeluphele amaxhego lezalukazi asebefikise iminyaka edlula ikhulu i-100 abethula izixwayiso ngokuphathelane lempilo.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya ngejaha laphandle ebona umntu omdala ucatshi noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani njengoba kathoko ayahlaza.
Nguhlelo Woza Friday lamhla we-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lo ndumiso moyo enduna oyiqembu elizibiza ngokuthi yi-Zim Splash lona elicula ingoma zomdumo we-disco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisa wenhlanganiso ye-Southern African Development Community i-SADC njengomgcini sihlalo walemhlubulo. Wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula ilila masosha adabuka emazweni eSADC. Intatheli izindaba eStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
UMongameli Mnangagwa ube ekwele Botswana esikhundleni sakhe njengomgcini sihlalo weSADC uthi uqhakathekile ukuthi amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa aqhubeke ebambene. Ekhuluma esamukela isakhiwo seSADC esisesigodlweni seBotswana eGaborone, uMnangagwa uthe inyathelo leli litshengisa ukubambana kwamazwe angaphansi kwenhlanganiso le.
The SADC House stands as a towering symbol of solidarity, symbol of unity, symbol of freedom, independence, and most importantly,
isakhiwo lesi eseSADC sima njengesibonelo sokubambana kwethu kanye lokukhululeka kwethu. Oqakathekileyo ukuthi lesi sakhiwo sisisondeza eduze njengamazwe aweSADC.
Inkampani eBotswana ibongwe yiyo eyakha amaofisi eSADC ngaphansi kokubambisana lamazwe akumanyano lo kulokusebenzelana phakathi kwabohulumende lamankampani azimele wodwa i-public private partnership. UMongameli Bhokolaye uthi uba lesakhiwo ezandleni zeSADC kucho okuningi kulenhlanganiso lamazwe angaphansi kwayo.
We are here today to be chief witnesses when
sihlangene lapha ukuthi sibe ngabafakazi bokubambana kanye konke okuhle okutshengiswa isakhiwo sethu sama ofisi eSADC.
Besuka ekwamukeleni kwesakhiwo seSADC omongameli bobabili balubhekise emzini weRasisa obucwadlana nje ledolobho leHaburoni lapho okuzakhiwa kuphala sezikhali iSADC Standby Force Regional Logistics Depot. Umongameli Bhoko uthi ukwakhiwa kwesiphala lesi kuza ngesikhathi umhlubulo weSADC uqhubeka ubhekana lokungahlaliseki.
They are mostly unsafe in some of their countries. They face strife. They face belligerent hostilities. They are in distress.
Kulabanye abangakhululekanga emazweni abo ngakho badinga usizo. Thina njengeSADC sibone esilusebenzisa ukuthi singenele lapho okulungahlaliseki khona.
UMongameli Mnangagwa yena okunguye otshaye ipiki yokusungula ngokusemthethweni kwakhe walesi siphala uthe uqakathekile ukuthi iSADC ibe lesakhiwo lesi ukwenzela ukuthi yenelise ukulwisana lokungahlaliseki ukhona emhlubulweni lo.
This groundbreaking ceremony is timely and marks a significant stride in our journey towards promoting and consolidating peace,
stability and security.
Ukusungula ukwakha kwalesi siphala kuza ngesikhathi esikondileyo lapho esibona umhlubulo wethu ubhekane longahlaliseki emazweni ambalwa.
Ocubula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi noma nje uqathekile ukuthi kube lesiphala esaphathisa ukugcina ukuthula okubalulekileyo yikubusa ngendlela eqondileyo okuyikho okungaletha ukuthula.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa yikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka kubuswa ngendlela ehlonipha amalunga labantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo. Noma kungaphi kulelo lizwe, ulizwe lelizwe kusadika. Abantu nxa bebuswa kahle kule democracy kuvotwa ukhetho olukhululekileyo, amalungelo abo ehlonitshwa, kungabandlululwa muntu ngokuthi ukhuluma luphi ulimi, uhlala kuyiphi indawo. Azibi khona izizathu zokuthi baye empini.
Isiphala sokugcina ogoqela isikhali lokunye sikhalele ukuthi sibe sesiphelile ngomnyaka ka-2026. Uhlelo lokusungula isiphala lesi luza ngesikhathi izwekazi langezansikwezwekazi le-Africa libona ungahlaliseki kakhulu emazweni afana le-Democratic Republic of Congo kanye le-Mozambique. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron wele Botswana.
The Voice of America.
Ogogo labokhulu becholocho asebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years ngamonye kusiya phezulu sebethulele umphakathi iseluleko esithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande elizweni njengalokho okuchiwa liBhayibheli. Bathi phezu kwenhlonipho ukudla kwesintu kulomthelela omkhulu empilweni zabo. Ungqwele Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ugogo Ntombizodwa Moyo seleminyaka elikhulu 100 years ungomunye wabahlali basecholosha abalichumi lanhlanu asebeleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasithupha 106 years ababuthane emcimbini wokubananza esigabeni sechino kunsukwana ezedluleyo. Uthi usephile iminyaka yonke le ngoba wakhula ehlonipha abantu abadala loba kungasomzali wakhe, okuyinto ugogo athi sisilela kwabasakhulayo bakulezi nsuku, bona athi sebengumhlambi kazelusile iziqholo ezingakhuzekiyo.
Umdala wayebuya lomumbi ibhaketi ethi ngigegele ngigege. Manje wakhathesi pike anamhla ngikhulu ukuthi umntwana namhla ngakwenzela ungamzali.
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila iminyaka engamachumi phosi ayisithupha 58.5 years, i-life expectancy ngesiNgisi. Iminyaka le ingcosana nxa iqathaniswa lelikhulu esiphilwe ngugogo uMamoyo, yena othi okunye okufiphaza impilo yentsha yanamuhla ikugijimela ukucansa abanye becine bebulawa yemikhuhlane efana lowengculazi.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya ngejaha laphandle etebona umntu omdala cashi kunje wakhathi esikone gonana layo kumbe njani uhlonipha umzala sazi dala kwakunjalo. Ngihlonipho sibili noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani.
Omunye obesembuthwanweni lo ngugogo esitangwenya oseleminyaka yokuzalwa elikhulu lasithupha 106 years, laye uthi ubusisiwe ngempilo ende ngoba ukhulele embeko futhi usahlonipha lanamuhla. Kodwa uthi abatsha abasagobeki nanku sebewanatha mponjwana bazikhohlwe lokuthi bangobani.
Noma bathela vela kabalali bathe ukuthi wena ungakudala phina sababakhaya yabuyetheli intongo nandawo phela ngikhaba.
Amazwi la agcizelelwe ngokhulu osele minyaka elikhulu lambili 102 years umnumzana Suta Moyo, yena uthi ukudla kwesintu ngokunye kwezinto eziqhelise impilo yakhe. Ukhulumoyo uxwayisa abasakhulayo ukuthi bechiyane lokusebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obulimaza umzimba obugoqela injengu. Umcimbi lo obugoqwe inhlanganiso yeSpar Community Trust yona enakelela abantu asebeluphele ngokudla, inhlelo zempilakahle lokunye okuchiyeneyo. ogogo labokhulu betsholotsho laba babuyele ezindlini bethwele ukudla kugoqela izinkwa, impupho, amahewu, irayisi lamafutha okuphekisa abakuphiwe inhlanganiso le kulumkhosi. Isiphathamandla seSpar Community Trust unkosikazi Samantha Ruzawe uthi sebeleminyaka emithathu benanza izalokazi lamakhehla sebefikise iminyaka yokuzalwa likhulu kusiya phezulu. Uthi lanxa bevame ukubabizela kobulawayo, lonyaka babavakatshele endaweni zabo ezehlukeneyo.
I-organization ekhangela abadala ba-65 years and above abalemkhuhlane enjenge-BP, chukela, stroke, dementia, le-prostate cancer.
Umbuthano lo ungenwe ngabantu abagoqela induna yesigaba umnumzana Amandla kaZulu Khumalo Mathupula, yena obehamba labalisa bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho, ngingungqwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Idolobho lakobulawayo lamhla liqoqele abantwana abedlula amakhulu amathathu idili yebulawayo crawl phambilini kwekhisimusi lapho bekuthe gwaqa. Umeya waleli dolobho umnomsana David Coulthard lezinye iziphathamandla. Abanye balaba abantwana bebengabavela lapho kugcinwa khona intandane, njalo lalabo abazinakekelayo bebekhona. Ezinye iziphathamandla ebezikulo umcimbi zigoqela abahleli bephephandaba le The Chronicle, The Sunday Times, lelomthunywa ezibalisayo umnumzana Limukani Dube, Lawson Mabhena lonkosazana Gugulethu Ncube. Kukhangelelwe ukuba le micimbi efanayo kuyona le inyanga kampalakazi kulungiselelwa ikhisimusi lapho inhlanganiso ezehlukeneyo ezande ukunanza abantwana asebeluphele, abagogekileyo labaswelayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken lamuhla uthe kube lokuzwisisana phakathi kwahulumende wakhe loweTurkey kudaba lokuthi bafuna ukubona kusenzakalani eSyria kulandela ukugenqulwa kukalowo owayengumongameli umnumzana al-Bashar al-Assad. Uhulumende weNiger usemise umsebenzi okwenyanga ezintathu umsakazo weBhilithane weBBC kulelo lizwe ewethesa icala lokusakaza impiko athi ayiqondanga, njalo elakho ukuphazamisa ukuthula iphinde ikhuphe amadlabuzane kubutho elilwisana lamaqembu athile. Uhulumende weNiger okhokhelwa libutho ophinde wathi uzakhweza ngokusemthethweni insolo ngomsakazo weRadio France Internationale yomibili imisakazo yethule impiko ngolwesithathu isithi amaqembu ahlomileyo alwisana lohulumende abulele amasosha edlula angamachumi ayisichiyagalombili 90 labantu makhaza abangamachumi amane kusiya phezulu esabelweni esingcelelane leBurkina Faso. Okwamanje ngesizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Omunye wabalwela amalungelo oluntu abalodumo e-Iran usanda kuphiwa amaviki amathathu ukuthi aphume ejele elesatshwayo ele-Evin esiyakwelatshwa. UNajez Mohammad owaphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize uvunyelwe ukuphuma kulandela izicelo zamagqwetha lemuli yakhe. UMohammad wakhutshwa ithumba njalo wahlinzwa unyawo ngodokotela ngenyanga edluleyo. Insuku ezingamachumi amabili lanye aziphiwe lezi zinlutshwane kakhulu kule nyanga ezintathu ebezicelwe yimuli. UMohammad ongumlobi njalo owake waba yintatheli izindaba kanye lomsekeli womqondisi wenhlanganiso ye-Defenders of Human Rights Center sowabotshwa kaninginengi iziphathamandla ze-Iran ngenxa yomsebenzi wakhe okulwela amalungelo alabo ababotshwa ngenxa yezombusazwe kanye labesifazane. Wagcina ukubotshwa ngomnyaka ka-2021 wagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka elitshumi lantathu. Uqale ukugula kakhulu ngalesikhathi evalelwe. Efika emzini wakhe ngeambulance ku-stretcher, uMohammad owaziwa kakhulu ngesibindi sakhe entolongweni ye-Evin utshaye islogan esikhuthaza ukuvikelwa kwamalungelo abomama kanye lenkululeko. Indaba zesinqumo senkokheli ye-Iran esokukhulula uMohammad okwesikhatshana kulandela ukuhlinzwa kwakhe ziza ngesikhathi iziphathamandla zalelozwe ziqinisa umthetho othi abesifazane kumele bagqoke impahla evala ikhanda eyokholo lwesi-Islam e-hijab. Iparlamente ye-Iran isanda kubeka umthetho wokugqokwa kwe-hijab kanye lokuvimba ukuhlangana emacansini kwabantu abangathathananga. Umthetho lo uhlawulisa imali eningi kakhulu abesifazane abawephulayo kanye lamabhizimusi avumelana lokwephulwa kwawo. Elemelika umanyano ye-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela ilungelo loluntu zihlala zikhuthaza ukuthi uNajez Mohammad akhululwe. Ekhuluma lentatheli izindaba kusikhatshana esedluleyo, umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe uVedant Patel wathi udaba lolu luyadanisa ngoba wayevele engamelanga abotshwe njalo ukugula kwakhe kubangelwa yikuhlukuluzwa inkokheli yele-Iran. Sikhuthaza njalo njengesike sakwenza ukuthi uNajez lezinye izibotshwa zombuswazwe bakhululwe. Lo ngomunye umzekeliso oveza imizamo eziphathamandla zele-Iran eyokuthulisa intatheli izindaba abalwela amalungelo oluntu abafana loNajez Mohammad labo bonke abasola ubukhokheli balolo lizwe. Njalo lokhu kumele kumiswe, kutsho uPatel.
Lowo ke ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Basakazi njani basakazi, ayisiyashona basakazi. Basakazi ngiyafisa manje kube nekhoti lapho ekhaya idila labantu abaqamba amanga. Ibona nokubezwa nje bethi hayi umgwaqo hayi yalo isiqali lokulunga endaweni enje. Hayi damu seqali ukwakhiwa. Hayi izibhedlela manje ziyathola umtshini wokulokhu zipho kwelapha imvukuzane. So ngiyacela nje ukuthi sibe nekhoti ezodiyala laba abantu ukuthi umuntu uma esiza emsakazweni noma esiya kuma laphana kumakhamera kutelevision engakhuluma into engabambeni. Ngoba lokhu kokwenza ukuthi abantu behlala nje berojwa kuphela abantu bezana. So akube nekhoti ediyala abantu abaqamba amanga. Wazi nje uzokhuluma amanga. Sihlale nje 1 month, 2 months singakuboni ekhoti lo muntu. Mbona nto uzoba ngcono ukwehlisa into zezandla ezokuqamba amanga.
Studio 7 linjani basakazi labalaleli ye-Studio 7? Hayi, mina mfuna nje ukukhuluma kuyo kwindawo ngiphazamisa ukucabanga kwami la ngale Mat South e-Insiza District, e-Insiza South okwakungu-Ward 6 lokwakungu-Ward 5 kusiye phambili village okwenza i-delimitation i-Ward 5 yahle iphuna isiye phambili yayifaka ku-Ward 6 uduko solula. Khathesi abantu babanjwe indlala ebuhlungu nalesi yaziye khona elizweni. Abantu bakasiye phambili village sebefake ku-Ward 6 ngabaholi labathiwa ncedo ngendlela eqondileyo. Benza okukucelelwa ku-Ward 6 ku-Ward 5 lapho babekhona kudala. So into yakhona iyafrustrate, ibuhlungu. abawa wathi 5 kathesi ukuze kufe fine unye kuze kwabe ale creator wathi creator kwathi 5 kodwa umgwaqo uhamba la kube wathi 6 ecaya chiya khona apho ikhona lapho abantu bona bako abesiye phambili village.
Studio 7 ndinjani liyaphila hayi nasiyaphila. Ya kunzima bakithi kunzima ngizwe malume kanje uthole kusala abanye abantu abaloku besadaya uhulumende uyazama ukusuthanda ukuthi ubhekisise ukuthi uzama kuphi yime buzama khona lokubo empumalanga kodwa ngapha itentshona langa hayi mawumuntu wasesindebeleni lokhu sathi uhulumende uyazama kuyakusa kudala kuza kusa kudala uzwa la kusanabantu abathi umnanga kwengathethiswa ngokuzagcina engakethela abantu into abazidingayo okuyikuthi uhulumende wakhona kanti uyancengwa ukuthi alethele abantu i-service delivery. Ma uzathi wena ubaba uzamthethisa njani uqede ucele ukuthi akwenzele ulutho wena osathi uyinguyihlo ungcono usanesikhathi kanti manje laba abantu abamvotela abakobulawayo njengoba behlala khona othuma labo gawuleni labaningi bakhona so labo kasoze abalethele i-service delivery nxa yokuthi uyathethiswa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho ukusithumela yenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to Pogine. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo Woza Friday lamhla seleqembu elisibiza ngokuthi yiZim Splash, lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Asizweni uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 exoxa lo ndumiso moyo omele leli qembu.
Zethelela kuhlelo Hoza Friday lo ndumiso moyo leqembu lakhe yalibiza Zim Splash.
Izim Splash le yaqalisa ngo-2010 qalisa ukhipha i-album yokuqala ibizwe le-stage name embizwa ngalo mbizo kuthiwa NT Nduna elokuzalwa ngibizwa ngendumiso moyo onguye engisebenza laye kakhulu onguye o-bass guitar wethu onguye njalo uproducer wethu uNesinika ibhalwa yini ziye zilide yini njalo zibheke ngenkethelelo ndlovu.
UNduna uthi ukhule ecula ingoma zembube kodwa-ke ebelalela abanye abacula abamanza wangena kwezomculo.
Khule kakhulu ngithanda ingoma zabo-Peter Tinetti, o-Emma Tinetti, bonke oPamela Nkosi ziyazinjabulisa kakhulu and ngikwanisa ukuzigida nami ngaze ngaba lesifiso ukuthi lami ngingene kwezomculo. Saqalisa ngo-1999 sazokhipha i-albhamu yethu 2010 sasesile ama-albhamu angu-10 le ngikhipha manje eyiyona entsha yakhona ethi uzomthola.
Masibani ola kuZulu olale kuhlelo lwethu emhlabeni wonke jikelele.
Sizimisele ukubhoda zonke izindawo silijabulise. Siyadinga inkuthazo yenu, siyadinga ukukhulisa yini, siyadinga ukubana besiphakamise kizo zonke izindawo. Kuma-live shows sikhululekile, liyasithinta lisibize sizolijabulisa. Lakho konke emchadweni liyasibiza sizolijabulisa emchadweni, konke sikhululekile.
Umculo wakho njalo utholakala ngaphi indumiso?
Ku-YouTube sikhona, Even ku WhatsApp uyangithola kulezi number +26377802327. Izi number engitholakala kizo lezo. Even kuma booking uyangithinta kuzona ezi number.
Hiyo umculo wezimsikazi bebemelwe nguNdumiso Moyo unduna ngokwakhe uhlelo woza Woza Friday ikamela mngeza Chiso Sibanda libe lempelasonto emnandi
uthule mini ngikhumbule wena 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 oh 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 oh
lo weqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo sizwe uEzra Chisa Sibanda Studio 7 exoxa lo Ndumiso Moyo uNduna omelele lo qembu luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula imigoqo ebhekane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe emngceleni yelizwe ngalesi sikhathi sekhisimusi bevakatshela emakhaya abo. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisi wenhlanganiso ye-SADC lesakhiwo sokugcinela izikhali ethekelele njengomholi we-SADC. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.